lokhu kuza ngemva kokudingisisa okwenziwa ngabenhlanganiso yePlan International okuveza ukuba amankazana afika isilinganiso esingamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 26% emaphandleni yiwo kuphela anelisa ukuphumelela kumhloliso ye-ordinary level. Inhlanganiso le iveza ukuba abaphansi kwechumi ekhulwini 8% yibo abaphumelela ukuya emakolishini awemfundo ephezulu. Ingcishi kundaba zamankazana zithi kunzima kakhulu ukuba abantwana abatholakala bekhulelwe baphumelele ukuya phambili ngesikolo nxa kuqhathaniswa nabafana bona abaqhubeka ngemfundo lanxa kuyibo abone amantombazana. Eyinye yalezi ngcishi esebenza nenhlanganiso ye-Center for Girl Child Protection, uNkosikazi Nompilo Mlotshwa uthi abantwana abazithwalayo bayehluleka ukuqeda isikolo okwenza bengaphatheki kumnotho wakulezi nsuku.
Ama-child marriages lama-early pregnancies azitshontshela ithalente emankazaneni. Lokhu sikubona ngokwekela ukuya esikolo, they are forced to drop out of school, njalo-ke imfundo yabo ibisisiba limited.
Amazwi kaMlotshwa asekelwe nguNkosazana Pauline Chere, ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Young Women Arise osakhulayo.
Udaba lokwendiswa kwabantwana olwazakala kakhulu kuthiwa yi-child marriages luvame kakhulu emakhaya kwele Zimbabwe, njalo akusinto ethokozisayo.
UNkosikazi Priska Phiri ongumbalisi eHarare uthi kuqakathekile ukuthi kube lemfundiso eqinileyo ngokubaluleka kwesikolo kubantwana abangamankazana.
Abanye bafuna ukuba lezindlu, abanye bafuna ukuba lenkomo ezinye zabo, kodwa bagcina bengasenelisi ngoba sebengomama bemizi, sebelabantwana okumele babagcine.
Osakhulayo owafunda isikolo seSomalala eJombe, uNkosazana Tabet Sibindi uthi iningi labantu akhula labo lehluleka kuqeda ngenxa yokuzithwala.
Ukuzithwala kwamantombazana amancane asesikolo asafunda kubaphambanisa ekuthini kumele achiye izifundo zakhe ngoba abangasakwanisi ukuqhubekela phambili eselesisu.
UTalent Manala odabuka eFlabusi uthi ngenxa yokusabalala kwabotsheketsha abantwana abangamankazana sebezithola besebunzimeni bokuyengeka behluleke ukuqeda isikolo. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha lowesifazana uNkosikazi Petronella Chitsa uthi uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba abantwana abangamankazana baphumelele. Kumpumela imihloliso eyethulwe lugatsha lweZimbabwe School Examination Council ZIMSEC, kulabantwana abangamankazana abalutshwane okwedlula abangabafana abenelise ukuphumelela kumhloliso elotshwe nyakenye. Ingcitshi zithi abantwana abazithwalayo kumele baphiwe amathuba okuqhubeka ngesikolo loba nje lokhu kusiba nzima ngenxa yamasiko lempilo kaZulu kuleli. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.